Zika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 19 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana bakhuthaza amapholisa ukuthi abumbe ikhomishini ezacubungula umfundisi Walter Magaya kulandela imbiko yokuthi udlwengula abesifazana. Izakhamizi zakobulawayo namhla bezithe gwaqa kuleli dolobho lapho ebezisidla amathambo engqondo phezu kokuxokozela kusokuhlasele leli dolobho.
Bafuna ukuyatshela ikomiti le ebuyileyo ethunywa nguhulumende ukuthi bona njengezakhamizi indlela idolobho labo eliphethwe ngayo abayifuni. Bafuna ukubulawayo ohlonipha izifiso zabahlali.
Amatitshala labodokotela ababethenjiswe imali yokubaphathisa kulinyanga i-cushion pay bathe besiya emabhanga bathola ingekho leyo mali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana lamantombazana abangaphansi komanyano we-Women's Coalition of Zimbabwe babe lomhlangano namhla bakhuthaza amapholisa ukuthi abumbe ikhomishini ezacubungula umfundisi Walter Magaya kulandela imbiko yokuthi udlwengula abesifazana abangamalunga esonto yakhe ye-Prophetic Healing Deliverance abesebafumbathisa ukuthi bengamfezi. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abe Women's Coalition bathi sokusobala ukuthi lanxa abesifazane bengaveza okuyabe kubehlele baphanga bachedele muva sebelandula lokho abayabe bekuchilo ngaphambilini. Lokhu kwenzakala kule mfanekiso esisabalele enkundleni yeWhatsApp etshengisa umuntu ofana loMagaya esecansini lomunye owesifazane ongasimkakhe. Emazwini abo kuntatheli zindaba afundwe ngumgcini sihlalo we-Women's Coalition uNkosikazi Ironica Mumbire bathi uqakathekile ukuba abaphatheke kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu bamanyane emsebenzini wokudingisisa okuyikho kwenzakalayo ngoMagaya labesifazane ebandleni alikhokhelayo. Lokho kusekelwe nguNkosikazi Michelle Gudo osebenza njengomcebisi kwezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane uGender Advisor ngesiNgisi enhlanganisweni ye-Women's Coalition.
Ikungakho ke njenge-Women's Coalition of Zimbabwe sithokona akucubungulwe kukhangelisiswe kuzwisiswe ukuthi okwenzakalayo sibe sibili emasontweni emathechini kuhamba njani ikakhulu sikhangelana lomnumzana uWalter Magaya. Ngoba nxa kuyukuthi abantu besifazana bayahlukuluzwa elizweni laseZimbabwe thina njenge-Women's Coalition of Zimbabwe silabo ukuthi sikhulume sibone ukuthi ilizwi labomama liyazwakala.
Ugudo uthi kumgqoka udingisisa okwenzakalayo phezu komkhokheli we-PhD ukuvikela abesifazane lamantombazane baleli bandla.
Thina njenge-Women's Coalition of Zimbabwe siyahlukuza kakhulu ngoba sinhlanganiso emelela amalungelo abesifazane. Okusimangalisayo kakhulu yukuthi khona umnumzana Magaya nguye yedwa umprofita oyetheswa icala lokudlwengula abesifazane. Okunye okwenza ukuthi singaphatheki kuhle njengabantu besifazana yikuthi khona abantu besifazane laba bathi bengathilinga emapholiseni bayekhuluma amacala abo baphinde babuyele emuva. Asisazisisi ukuthi okwenzakalayo ukuthi besaba ukuhamba kanjani.
Lo msakazo kawusanelisanga ukukhulumisana lesikhulumeli sikamfundisi Magaya umfundisi Admire Mango obengadobhi incingo zakhe zikamakhalekhukhwini loba ukuphendula imibuzo yemaWhatsApp esimthumele yona. Asebethe baveza indaba zabo zokudlwengulwa nguMagaya babalisa umuyi owafela eBotswana ngendlela ezingazwisisekiyo uNkosazana Chipo Chakanyuka, uNkosazana Petronella Donozo olodaba olwalusemthethwandaba waphanga waguqula ingqondo wathi hatshi kadlwengulwanga, labanye bathi uAngela Jarakupa uNomsa Ruvaje, Charity Dlodlo, Losera Maruta. Umanyano we-Women's Coalition ucele amapolisa lenhlanganiso ezivalisa eye-Zimbabwe Gender Commission, Zimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Anti-Corruption lezinye ukuthi zenze umsebenzi wazo wokudingisisa ukuthi kuyini okwenzakalayo. Bacele njalo amalunga edale lephalamende ukuba kube nendlela inkokheli kumabandla ezokholo kumele izilandele ukulondoloza ilungelo loluntu emabandleni ezokholo. Njalo bacele wonke owesifazane owadlwengulwa ngumagaya ukuba angesabi ukuveza okwenzakalayo ukuze athole usizo olwaneleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abahlali bakobulawayo bahlangene namhla banquma ukuthi kufanele amakansila alelidolobho axotshwe kusalungiswa ingxabangxoza esaqhubeka lapho umsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambarami axotshe khona umabhalane omkhulu walikansili umnumzana Christopher Duwe emsebenzini. Umhlangano lo buqoqwe inhlanganiso yeProgressive Bulawayo Residents Association njalo bekunxuswe abahlali abadala bakobulawayo abagoqela abake basebenza kukansili ama-aldermen, omabhalane o-town clerk, labo sibalukhulu baleli dolobho. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxele obehola lomhlangano umnumzana Paul Themba Nyathi.
Okumqoka okunqunywe izakhamizi zakobulawayo, ama-red pairs, ukuthi bafuna ukuyatshela ikomiti le ebuyileyo ethunywa nguhulumende ukuthi bona njengezakhamizi indlela idolobha labo eliphethwe ngayo abayifuni. Bafuna uBulawayo ohlanzekileyo, bafuna uBulawayo ohlonipha izifiso zabahlali bakobulawayo. Bathi bafuna ukutshela laba abalethiweyo ukuthi amakhansela lanxa engahloniphi isifiso zabantu kungangcono asuke.
Ibe begcona yini ukukhethana ngemhlobo kumbe abanye okhansila abathile?
Into enkulu abayikhulumileyo yokuthi babona engazathi amasiko abo abawejayeleyo bona kobulawayo kasahlonitshwa. Bathi lokho kungadalwa yokuthi laba abanye abantu abakukhansile kathesi abawazi wona lawo masiko.
Kungenziwa njani njengoba sibona ukuthi abantu labana bavotele?
Bavotelwa sibili abantu bona bana, kodwa nxa kadulalela okunye okuphumileyo khona ukuthi ingxenye ngesikhathi esizayo nxa sokukhethwa abameli ikakhulu kukhansel baza ke bacabange kabili kathathu ngokuthi abameli labo kufanele bazele emaphathini yini kumbe kufanele bazele kuzakhamizi. Yikho uzwile kube lenye proposal khona phana yokuthi ama Red Pairs Association amabili la iBura leBupra kumele bake bahlangane babumbe imithetho yokuthi amakhansela kufanele akhethwe njani njalo kufanele kube ngabantu abanjani. Okunokumqoka okukhulunyiweyo yokuthi abantu bakobulawayo bona ngokwabo bazizwe beyanikile njalo begconiwe ngesehlakalo abasibona sisenzakala ehofisini ka-town clerk ukwenza izinto ngendlela engatshengisi ukuhlonipha ikakhulu kwehluleka ukuhlonipha nje uBulawayo njengoBulawayo owaziwa njengedolobha umhlaba wonke jikelezi elihloniphekayo.
Lo ngumnumzana Paul Themba Nyathi obephethe isihlalo emhlanganweni wabahlali bakobulawayo. Sixoxela ekhona le kobulawayo. Abafundela ububalisi ekolitshini le Joshua Mqabuko Nkomo Polytechnic eGwanda Namhlanje batshengisele bangena isitaladini betshaya itoyitoyi befuna ikolishi libaphe impahla zama-uniform abo ababhatalela nyakenye kodwa kuze kube lalamhlanje belokhu bengakaphiwa. U-Albert Ncube usipha lolu daba ekhonale eGwanda.
Abafundi laba bangene kule college ngomfandula nyakenye. Njalo bathi college ababhatalisa amadola emelika angamathuma ezithupha, 60 US dollars, ukuze bathole ama-inform abalisa i-tracksuit, isikhipha kanye lekepesi. Kodwa kuze kube lalamhlanje, i-college yabhotabhota ngodaba lwezigqoko zabo, kungakho sebefuna imali yabo phambili. Lapho umsakazi we-Studio 7 ufika ekolishini leli, abafundi bebetshaya itoyitoyi phambili kwama-ofisi omqondisi wekolishi u-Dr. Mngweni Moyo besizwafuna ukubhadalwa imali yabo. Sixoxe lomunye wabafundi umkhululi Ndlovu obike ukuthi sesiside esikhathi belinde impahla zabo njalo bebethenjiswe ukuthi bazasiphiwa ngomvulo kuleviki kodwa kwehlule. Umqondisi weJoshua Mkabungo Nkomo Polytechnic ukhulumela abafundi bakhe wavuma umlando kodwa wathi college alisoze libisele imali kubafundi.
There were delays because you are still being registered. If you are no longer patient, we are then taking your $60 to cover your fees.
Abafundi abavumelananga lakho lokhu njalo baqhubekele phambili betshengisela ngemva kokuba bachitheke befunga ukuthi abayoqhubekela phambili ngezifundo ngaphandle kokuba baphiwe imali yabo ilidola leMelika. Iningi labafundi kuleli kolishi lifunda nzima ngenxa yokuswelakala kwezindlu zokuhlala kuleli kolishi. Iningi labo lihlala emalokishini lapho libhadaliswa imali eziphezulu ngabanikazi bezindlu. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahadi obese Country Park edolobheni lakoBulawayo namuhla lapho avule ngokusemthethweni wokuza kwakhiwa ama-ofisi azancedisa abahlali baleli dolobho ngenhlelo zokulwisana lezidakamizwa kanye lencwadi zokuzalwa ezokuhambisa lezifakaza ukufa. Abaphatheke kulumbuthano ngumeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mgoni, umsitheli umnumzana Clemens Masango labanye. Bonke bakhulume ngokuqakatheka kwendawo ezakwakhiwa ngesikhathi abasakhulayo ikakhulu abaphatheka kumavuzu phathi bebikwa besebenzisa imidakamiswa. Ukuzasetshenziswa izakhiwo zesikhatshana kusakhiwa eziqinileyo ukuba ukuqhuba lezi nhlelo. Imifanekiso esebulenjini ibonisa kule mota ezinkulu ezithwele ukudla lomnumzana Mohadi ekwabela abagogekileyo. Uyabonakala njalo egida ingoma ethi kutongwa kwaro eyomculi uJa Preza eyande ukuzwakala emhlanganweni yebandla lezanu PF. Ibandla lezanu PF lanqoba kule iwadi yeCountry Park emelwe ngumnumzana Kidwell Mujuru ekhansili. Amatitshala labodokotela ababethenjiswe imali yokubaphathisa kulinyanga i-cushion pay bathi bathe besiya emabhanga bathola ingekho leyo mali. Amabutho lamapholisa abayiphiwa leyo mali ebithiwa ngeyokuphathisa kulinyanga kuphela. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla utshele umhlangano wogatsha lwabesifazana oyenzelwe eHarare ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga usesizwa ngcono kwele South Africa lapho ayelatshwa khona umkhuhlane angawuvezanga. live talk namhlanje sixoxa ngamacala okudlwengula abesifazana awetheswa umfundisi Walter Magaya umkhokheli wesonto ye PhD. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho lakwele Iran lilandule imbiko ethi ibutho lemelika lawisa indizamchina yalo engelamtshayeli e-drone. Owaye ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma useyazise ukuthi kusaye kuphenduka kudale elikucwayisisa ngokungathembeki ele-state capture esithi indlela abuzwa ngayo ngeyokumhlukuluza nje ukuphela, ngakho kaseyi kuphenduka. Umbukiso womsebenzi wezokwemba walonyaka owenziwa kanye ngomnyaka othiwa Mine Entra Mining and Engineering and Transport Expo 2019 uphele namhlanje kobulawayo abembi abakulumsebenzi becala ugatsha lukahulumende lwezokwemba ngoba basebenze masinya ekubapheni ama-license. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Evula umhlangano walamuhla wezokwemba, umphathintambo wogatsha lwezokwemba, umnumzana Polite Gambamura, uthembise abembi ukuba bapheka umthetho ozahlonipha abembi abancane ngoba yibo abaletha igolide eledlula amachumi ayisithupha ekhulwini kuhulumende, njalo umthetho okhona waqala ukusebenza ngomnyaka ka-1961 ulongcindezelo kubembi abancane. Abakumsebenzi wezokwemba laba bathi njalo lo mthetho obunjwayo wezokwemba ungabi lukhuni ukuze basebenze kuhle. Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele unqome umbukiso lo ngesizwe imbono yakhe.
Umbukiso uhambe kuhle kakhulu, siyathokoza ngokuza kwabantu ama-exhibitors. Loba bekungani kunzima ikakhulu endaweni zentengo yokumuva yokuletha ama-exhibits ngapha, lokuletha abantu ngapha bazabehlezi bebukisa.
Osakhulayo okubhizimusi lokwemba uNicole Hove uchaza abakukhangeleleyo kumthetho obunjwayo wezokwemba.
Sisikhala ngokuthi lokhu uhulumende abe kubhale phansi as umthetho we-mining abe ku-implementa kusenzwa, sokubona kusenzakala. For instance, indaba ye abathi i-cadastral system ukuthi sokulama problems akhona, ukuhluphana kwabantu, ubudlwangudlwangu egangeni, abantu sebelela ama-claim, omunye ayebesithi la yindawo yakhe, omunye afike ethi yindawo yakhe.
Umnumzana Nicholas Dube okubhizimusi lokwemba uthi ukhangelele umthetho oqotho ozaqeda ingxabangxoza ekuleli bhizimusi.
Sikhangelele ukuthi makube lo mthetho ongathi uyaqina kancane ngoba olalongu umthetho ubusulusi kakhulu. Engakwaziyo ukuthi ugovernment kuyambhadala kumba kumbhadala ube bafuna ukudlala ngathi ngetonto, no, because kusuke kwangenela ipolitics kakhulu. So uthi uyahamba le mapholiseni uthi uyareporta, uyifinde ukuthi amapholisa lawo futhi ayatshekisha futhi they take side yakhonoko kumbe they are being overpowered by the political side we don't.
Umnumzana Philemon Mukwili okubhizimusi lokwemba osuka eGwanda uthi bakhangelele ukuba imicijo yabo ibe khona kumthetho omutsha wezokwemba. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Iqembu leZimbabwe elebhola lokuqaga elama-James linqotshiwe ngeleJamaica namhla kwimidlalo yenkezo ye-Netball World Cup. Kolunye udaba lezemidlalo, umsekeli kamqeqeshi weqembu le-Highlanders uBekuthemba Ndlovu uthi ulethemba elokuba abagadli beqembu lakhe bazenelisa ukulitshayela emambuleni kwelimpelaviki lapho lelo qembu elizavakatshela khona elemanika Diamonds. Intathe izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lezi ndaba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Highlanders lingena kwimidlalo yangempelaviki lihlezi endaweni yeshumi lane engalaneni yemiklomelo lile miklomelo lishumi lesithupha. Kodwa umsekeli kamqeqeshi waleli qembu uBekuthemba Ndlovu uthi yena belidlala kuhle kakhulu kwimidlalo edluleyo, kodwa okusilelayo yikuba abagadli belitshayele emambuleni umfoka Ndlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba ukhangelele ukuba ekuvakatsheleni kwabo iqembu elingenelo nyaka usigaba saphezulu elemanyika Diamonds ngensonto enkundleni yevengere amasango azavuleka.
Sidlala sharp, we play very well, maybe we were let down by finishing it. Bajahe ukuthi sokumele ndlose before is ready, it was mouse eseboxini. As a striker, you are in charge of the situation. Anything else, you know, think that it's a penalty.
Imidlalo yeviki yetshumi lanhlanu yona iyaqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu lechikenini elizadibana khona lelebulawayo Chiefs enkundleni yeluveve. Lo mdlalo ukhangelelwa ngabaningi abalandela amakhasi alawa maqembu awe-Twitter njengoba kuyinjayelo ukuxhophana lokunyonkolozana phakathi kwalawa maqembu omabili ebulenjini. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu le-Rentals lizadlala lelewange ngase-National Sports Stadium, iqembu leZPC Caribe lizemukela le-Triangle ngasenyamunga, iqembu lingezi Platinum Stars lizanqikilana lele-Black Rhinos ngase-Baobab, kuthi iqembu elihlezi phezu kwengalane emiklomelo kuyilo njalo eliphethe isicoco se-league ele-FC Platinum lizadlala lele-Chapungu ngasemandava. Kweminye imidlalo yangensonto, iqembu le-Dynamos lizadibana lele-Cape United ngase-Rufaro, iqembu le-Tailone lizadlala lele-Mshwana Stars ngase-Luveve. Sikhangele umdlalo webhola lokuqaga. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe kumidlalo yezwe zomhlaba e-Vitality Netball World Cup libhaxabulwe nge-47-77 ngele-Jamaica emdlalweni okhutshwe namhla emini. Lobe kungumdlalo wokudinga ukuba yiwaphi amaqembu azaphutha imidlalo yalo nyaka ehlezi endaweni yesihlanu kusiya endaweni yethuba mnembili. Umncintiswano wokudinga intshantshu zomhlaba jikelele uzaqhubekela phambili ngomgqibelo lapho iqembu laseNgilandi elizadibana khona leqembu laseNew Zealand kusemifinal yakuqala. Kuthi kusemifinal yesibili, iqembu leSouth Africa lizanqikelana lele-Australia. Amaqembu azaphumelela ngomgqibelo yiyo azadibana kufinal sokudinga intshantshu zomhlaba jikelele ngensonto. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanje.
Namhlanje kuhlelo lwethu Woza Friday, uPastor Jeremiah uxoxa lomhlabeleli owaba lodumo ngengoma ethi True Love ubusincube. Yena oke wasevakatshela emsakazweni wethu wena lo Studio 7 kuyona le iviki.
Uhlelo lothuko lwalamhlanje uhlelo olwezingoma sibe lethuba ke elihle inhlanhla yamaswazi yokuba lo mculi odumileyo eZimbabwe ubusincube asisebenze ke sonke siseZimbabwe sisemzakazweni oweZimbabwe khathesi sesilapha ke e-VOA. Ubusi wesethekelele lapha e-Voice of America evela e-Norway lapho asegxile khona ngokuqala ukuthi kuye lapha.
Yebo, ngokuqala.
Sube le ngoma ezithile eminyakeni yona le esehlukane ngayo. Yiziphi ingoma osethe wazethula ususe-Norway?
Ngise-Norway sengile umadlala adamabili ngilosiko enye yokugcina ngirekhode ngo-2016. Le ni recorded mo 2018.
Asikani sele usiku igama langkhona livele ngaphezulu.
Igama leli ngiphongula ithatha nje ngoba ngithe mina yime sekumele ngigcinise usiko ngoba yime sengikhulile. Usiko ngaluthiya mina usiko abalandelayo kabasoze bayakwazi ukuthi sivelane.
Asikhulume ke engathi yeqakathekileyo i-track khona lapha yiphi yakho?
Thula Africa.
Thula Africa.
Yeah.
Kuyini okwakwenza ubhale uThula Africa?
uthula Africa bengikhangela isituation nje ngikhangela jikelele iAfrika yonke mbona ukuthi sile bunotho obuningi but thina sikhanye ngani sithi abangabayanga mphinde ngikhangela ngithi ah nambone ngani omongameli bethu yebo abangazi ukuthi bakuhambise njani
Muyelo uthula Afrika.
Yeah.
Khona ke vele usuthuthele e Norway.
Yeah.
Lokhe usachaya ezindaweni zokulibazisa uZulu kumbe. Isizwe kusokuzincane.
E Norway ngiyachaya kodwa akangisachayi kakhulu indaweni ezokulibazisa. Sengichaya ngathi singaba ama festivals.
Ha so dingxoxo yethu kodwa ke amazwi ongawachiyela abalaleli inkuthazo bani.
Ya abantu kumele bathenga ama CDs asemthethweni manje kathesa ukuthi uzutshela umuntu ukuthi eyami lo phawu olunje ukuthi angathengi ngayisiyo bathatha konke kunjalo kodwa ngabone ngani nxa sithatha ama download ku Spotify la khona kulabo ama iTunes kungconywana nxa abantu beza download.
Sesibekela lapha ingxoxo yethu yalamhlanje kodwa sizalikhunsela ke lezinye ingoma eziphuma kudlaladeleli elibhalwe uSiko lithengeke umculo wakhe kuSpotify, iTunes la kwezinye indawo ezisemthethweni lalo iCD lona leli lalo liyatholakala kodwa ke lithenge okusemthethweni
lo kabo sincube umhlabelelo abalodumo ngengoma ethi True Love limuzwa ixoxa lapho kuhlelo lwethu Woza Friday singakehlukani kwesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela abenhlanganiso ezilela amalungelo abesifazana bakhuthaza amapolisa ukuthi abumbe ikhomishini yokuhlolisisa umfundisi Walter Magaya ngamacala awetheswayo okudlengula abesifazana izakhamizi zakobulawayo zihlangene zanquma ukuthi amakhansela akobulawayo kungcono axotshwe walivalelisayo ngusithandekile mhla
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.